So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka-18 ngelanga likazibuse kusolwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosi uBhengula yasayinela iboda yeSouth Africa i-91 umbuso wakhe ungakachitheki, wasayinela iboda yeMyati River iJameson Line okuyo iboda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba seMandebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ule nkohlakalo.
Okungithandise kakhulu ukuthi abantu bezokungela umuntu ozisebhanele kungena ngokungithandisile okuthi nawufika lapho phethe wamba kusehholi konke umuntu bengena ongabizwale ukuthi inezilongo uyisakhamizingena abanye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kusolwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lomkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe ngumsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ivandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancedisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele lokhu sodwa. Abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sicontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yama councillors dama members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyati River eKwekwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo CCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babugande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana, leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebo naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMyati River eJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMyati River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura unje yasishaya ngobuzwe bethu, ukuthi silithatha kanjani? Hayi ngezikhathi siya phambili umkhombandlela sizayo yendlala, lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu onwa ngamamasisi. Kathesi MRP ibhizi safundisa amamasisi ngokuqakathiya kokuthi babezazi identity yabo, ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathebeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwano lamashona lamaNdebele, kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la. Kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lama phases wonke, okunye ngengu Paulo kwamandla.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le MRP. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona leyo. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo bonke bebusa in fraternity kuhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokhu nokunjalo lokufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuwenzakala, uwena ukubona njani lo?
Into engathiwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union party, kwakuzwisisana lokuwelelana ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafowethu esingawelelani labo, kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwa sungulwa libandla lezani PF ukuncindezela isigaba seMatepeleleni.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zeGugurahundi, zama education opportunities, amabhizimusi, inhlala kahle yabantu everywhere. IMatepeleleni umthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe, abantu abaningi kwaba labantwana, kwaba loku trader okwama goods ngathiwa umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabe ngizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama benefits lani lani lokwonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ube khuluma le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Uzulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla lesi-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcwelileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla lesi-CCC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyananzelela ukuthi kulo khetho olwenziwayo lolimpethu batasilo khetho bathi bakufanele kwenzakala ukuthi kube nenomination ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iparty kungaba ngumphansi, kungaba ngu-MP, kungaba ngufeda, kungaba ama-PR, kubandla le-CCC, uhlelo lwendakalizolo emawadini wonke. General esikuzileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzakala kunokuthula. Kungaba khona lapho esingakatholi ufako okugcwele ukuthi kusenzakalani, kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzakale ngokuthula. Njalo abantu indlela okwenziwe ngayo le ikhathi esibakhanya nje xa sithoba izakhamizi bakhanya bayithe kwenzelela, ngoba eyakuqala yayishubo ukuthi ama-franchise ayethathi quality issues and quality importance yiwo ayehambe siyathetha abantu, kodwa kathesi umuma uthi uthintile kade sokuthiwa abahlali bazikhethele umuma ngendlela ungene kwehole lapho ungeka khona. Abantu sibona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhipha babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe. So yibo kuhlela ukulandeleleka esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulele abanye
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo kumbe singathi inketha betshabe, abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Kuliqiniso yini lokho Sibindi?
Hayi, ayiloko imisebenzi yesitha isitha siyazama ukuthi yonke into siyidu ukwenzela ukuthi sichabanise abantu nakho abantu bebanda liphephisha kumbe abasekeli bakhe zile sithi kubala ukuthi kulezindawo ezinjalo but iqinisweni leyo yinto engathi loqini injongo yaleyo abantu ababhale izindalo kuyindlela yokuthi bafise ukuthi kube lomxhubana phakathi kwabantu kodwa iqinisweni asinanzelele izolo lapho engizwe khona abantu bakhethiwe nje bonke bakhona abantu bezindlela abangenileyo bakhona abantu besiweni abangenileyo bakhona abantu besizendeni abangenileyo bakhona abantu besitolini abajinileyo so ngezindawo zokukhetha nje umuntu so lokho kulani babajuliyana hhayi asiloqiniso kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu esikanje akhele iphoyinte ukuthi ngahambe kodwa hhayi lokho siyakuthuki abantu bazikhulumela into la okuzwayo ngokuzwisisa kwendeza khamizi ukuthi amazwekana abantu abanomnetho sebezaphambili besiya kuveti kodwa kanti ahleli kuveti ngenzakalani kodwa mbona ngathi kuzalisenzakala kuthi bekhanya libisanelisi babona kambe ngoba la bantu kuthe babhala ama-CV yabo bengathi bezokhala khona ukuthi wena vele uphile njani i-community ngoba ongathi kuyathakha inzwakhi sokuthi umphakathi ubhilela unjani kokuthi abantu babhala ama-CV kona bana kuzathi la bangikhethe laba ngifo bazama khona ngoba bazahle baphume nxa nesihlabe sokuthi uyathola ukuthi izala budlelwano kala nje zabekayo asebenzana necommunity laba khona abantu abathi abanye amakala abantu usiyakhethe babone kulekhona so kuyindlela yokuqala into engavele ukuthina la
ubone izakhamizi zakobulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu
ngizile indawo ezimbili engunandelele abantu ngibone bephathela and okungithandise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ofanele ukungena ngokungithandisileyo ukuthi nawufika lapho kuphethe wambe kusehole onke umuntu bengena ongazwale ukuthi inezilongo uyisakhamizi njena bani laweqabu khona fana kundabisile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi odokotela lamathemba emnyango ukuthi hayi laba bangeni ye laba kanjani khona fana kwakufunza kube ndeza emsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu babadlula kodwa ngale sizongena wonke umuntu indawo ezingithenisile kwendlane lakude kanti ngihambe kwezethu umuntu owile njenehole
alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eZak ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibillion elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Munzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona Studio 7, basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Ngisacela ukubuza, i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-CCC nezano. Iy'ndaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize. Seze sizwa ZANU PF, kanti le Studio 7 ye-ZANU PF ne-CCC na, ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-CCC, abalandeli be-ZANU, angikhethi hlangothi bengibuza nje.
Studio 7 ninjani? Siyaphila, hhayi, bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona. Umuntu ohlupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula, ugawula asimuzwa kahle. Izolo lokho ebethi sokuyo amavotini sokuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani, namhlanje ukuthi abamoshayo kababotshwe. Waye ngathi ukuthi upresident wakhe akabotshwe, akubotshwe upresident wakhe kuqala. Siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba nayo uyathinteka phela, kusho ukuthi kahle yahle ibandla lakhe lonke lingcolile. Angibonge ujd
Studio 7 linjani? Ngathi siyaphila, ekhulumi kabo ukhuluma ngolimi kaNosigaba kona iyeni kwamagwayi ara ngicela ke lesibuze lesi 7 abantu bezano labo kanti kase abakakhathala ukuntshontsha umnotho weZimbabwe yini ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza bafuna ukuphuma kodwa thina sibhizi siyahlupheka ayikho into ekhona nje ekhala khona udubo lodwa isiyekisa ilizwe lakithi selijikela abayihlekisa ilizwe lakhe li-right ngale indlela kodwa namhlanje lisezandleni zabo ilizwe libolile phuku ngiyabonga
salibonani basakazi we-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement siyabonga ngokuqhuba kwenu ukhetho elikwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi sibonge lalala abade bethwele amehlo ukuthi bekhangelela ukuthi lokhu kuzodiliza ibandla le-3PC uswabile usathane uyangekile libona abanye sebebhizi kathethe bekhayela hey-3PC ifaka amashona eblawayo thina siyafaka vele kasikhethe imhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha fangawafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungisa okwakho nyekelelwa lokwe-3PC ngoba okwe-3PC vele thina kasilandeli ukuthi wena uthini kumbe ufuna senzeni siyawafaka and ezawini iblawayo ngeyethu whether you like it or not iblawayo siyayithatha vele njengewankangente futhi siyayithatha efolosi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeka ibusa yei sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatitsha ehlale phansi engasafundisi so asikhuthalaneni siyevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingelamithi amatitsha engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatitsha abengafundise le-stress bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatitsha akafundisi ngenxa yokuthi abala mali so kumele sikunanzelele khona okusekelane lama-disturbers sivotele ibandla le-3PC
lokazi womselivuka njani njani lonke siyabonga inews yokukhuluma ngodawu 263 hayi siyalizwa zizwa inews lokhu esilalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngomafitshane abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele i-3PC noma ngobani okade fisa ukuvotela ilokhu zeniphathi yaso yes kuhle kakhulu ukuthi umuntu lomuntu asupport iphathi yakhona asizameni ukuthi sikhiphe izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebengu izigebengu ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebreta bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena utsheketha nangu usetsheketha imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi lizayenzayo okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplan ukuthi bayenza njani bakhipha njani le mgulukudu phethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifo ezibhedlela amatitsha engaholi engafundisi abantwana ezikolo akusela nto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akula nto e-right elizwe yena uloke injoya kuphela obe hambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna ukubeke ezihambe ezibonakalisa ngelokhuze cha sikhathele ngaye lo zenza upresident eyisigebenga ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku Studio 7 mina ngo honorable makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be 3PC ilizwe lonke ukuthi njengoba lonyaka kungumnyaka wekhetho we general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama election ukuthi abantu bonke abe 3PC ama candidate ethu abazawini kuma councillors la kuma MPs ma uchamisa ngasoze engene e state house la president we Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina ku 3PC ama councillors ama MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-3PC ezakwanisa ukukhipha izalo asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa izimbabwe isekudubekeni sifuna ukuthi lo nyaka 2023 ezimbabwe sibe ne-new ruling party i-ZANU-PF kufuze ihambe iphume ukuze ezimbabwe kube lenhlalakahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uchamisa awini abe ngu-new president wezimbabwe ukuze uhlupho lonke olusezimbabwe liphele sonke nasisebenzele ukuthi i-3PC iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lo president asifuni ukuwina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident lingawini 3PC kumele siwine i-presidential this year ma upresident chamisa engasoze ewini ama-MPs nama-councillors wonke awe-3PC kufuze aqotshwe sibe lenye i-3PC ezakwanisa ukukhipha izano before 2023 angakapheli ikwesi kufunayo
salibonani ma-studio 7 mina igama lami ngumuntu ukhona nkomo ngidabuka ngaselebhani hayi ku
kuqinisekile okube ukukhulunywa ulwana bhuti athi yena hayi donki engadlisuthe kakhulu uma uthi uyayithinta iyexa ingena iganga yayikho sathi ukhuluma iqiniso kanye sibili ta liqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala umfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo ngesikhathi sempi lilala lilimile izulu lisina lilima nzima lisenzani livikela lapha lala layithembi izanu nansi izanu-ke yakhona le kathi sitshaya qeda umnotho wonke ma sebethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba basebethatha iinto zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathesi kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abaleshona elazana le ndebeli iyababona ukuthi abantu bezana ukuthi bale momubi njani ukuthi usathane udlalela njani kibo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa awayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho kubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le-Republican Party ukuba ngu-president olika-2024, uTrump angawina ngaphambilini kwalokho kwenzakala kathesi ngoba abantu be-Republican Party abaningi abavele bemsupporte uTrump bavele bamsupporte njalo ele micimbicimbi yakhe etshekileyo ebolileyo. Into yakhe kathesi yona le ayibotshelwayo wayivelelayo bayitshelwa abantu abazange bayikholwa bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo lwa-January 6 balokhu bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi i-election yatshontshwa lokunye okungamanga-manga balokhu bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo-Trump, laba abancintisana lo-Trump, iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende ka-Trump. Bayanesaba u-Trump. Bengazake bamisane lo-Trump esitejini kangako ngoba lakathesi bayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa nguTrump futhi bakukhuluma baphumele egcekeni. Kupensi uphume emvikela esithi ukubotshwa kukaTrump yi-politics, or abanye bathi ukubotshwa kukaTrump yikuthi igovernment yakathesi sisebenzisa umthetho ukuthi incindezelo omunye ufuna ukuncinda ukuba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsupporta uTrump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni, ubona ngani nxa selini esitejini sokuthi selidebate sokwi-presidential election uzakhulumani? So yikho lapho kulohlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncintisana loTrump. Ungakhangela njengalowo mama lo owaye waba ngugovernor waphinda wabe kwi-UN esebenzela uTrump. Wazikhulumela nakudala wathena nxa uTrump enguye ofuna ukuba yinomini yena kasoza ngene kuncintiswana. Kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo kuTrump lasebantwini ukuthi wena wathi awusozincintisana loTrump? Ambona ngani nje kuphonguza yinxikinxoza. Kodwa nxa kungaphumanga omunye umuntu oqondileyo oqinileyo, laba abantu abaye basebenza kugovernment kaTrump abasoze bamkhupha uTrump sasalele kuyinomini.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Esingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, isikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.